isehlakalo baba esiveza umumo ungekotho ukuthi isimo selizwe laseZimbabwe simi kanjani. Sesingathi bona ababili abalimeleyo okubonakala izithombe zabo nemifanekiso yabo bamelele abantu bonke baseZimbabwe abalimeleyo ngendlela ezihlukeneyo. Abanye balimele ngendlala, abanye balimele ngokuswela, abanye balimele ngobuhlungu nje obukhona ezweni lonke kuye wonke umuntu ongaphansi kwelanga laleya ndawo ozibiza njengokuthi ungumuntu waseZimbabwe. Ngakho ubuhlungu balaba abantu esibubonayo abumangalisi, bumele nje ubuhlungu jikelele babantu baseZimbabwe. Njalo baba kuyisibonakaliso sokuthi umbuso usezandleni zabantu abanjani. Ulimi olulodwa abalaziyo, inkulumo yodwa abayaziyo ludlame ukuhlukumeza lokulimaza. Bangene embusweni ngodlame ngokuhlukumeza lokulimaza, bazophuma embusweni ngodlame ngokuhlukunyezwa langokulinyazwa. Ngakho yikho engathi usapho lweZimbabwe lungakubhekela.
Ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu awuboni yini kuphazamisa indlela uhulumende weZimbabwe azama ukuvuselela ngayo ubudlelwano bakhe lamanye amazwe?
Abantu abaphethe intambo zombuso wakuleli ngabantu ababuthundu emkondweni, ngabantu abangakhaliphanga njalo abangekho buthakathaka ekuzwisiseni ukuthi umhlaba usebenza kanjani. Into abayenza kathesi yokuhlukumeza abantu lokwenzani yinto eyagcina kudala ukwenzakala emhlabeni. Malutshwane kakhulu amazwe asasebenza kanjalo. Abangakwaziyo yikuthi khonkhana abakwenzileyo yikho kubulala umkhonomi, yikho kwenza abakwamanye amazwe abaphethe imali bangesezweni, njalo yikho kwenza umhlaba wonke ugoqe izandla ubukele ukuthi kathi okwenzakala laphana yikuphi. Kodwa-ke ngokubona kwami lapho esiyakhona ma uhamba kanje, laba abantu bazaqhubeka besenze nje umhlaba uze unyanye, umhlaba uze ukhathale, kufike esibangeni sokuthi i-SADC yonke, i-AU yonke, lo mhlaba wonke uzawuthi singeke sikumele okwenzakala lapha. Yikho laba bona abababopha abanye, abahlukumeza abanye, bazazithola sebeyizibotshwa, sebeyizihlukumezwa ngenxa yokuthi iziphofu bazodonsana baze bayefika eliweni. Ngokubona kwami, ngoba umhlaba esikuwo awuhambelani lakho, awuvumelani lakho lokho okwenzakalayo. Kungansuku zatshwala uzizwa umhlaba susithi hayi idike singenele, ikhona lapho abazovuka khona ukuthi hawu kasesifikelana, kodwa nje badonsela khona.